ndaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lilokhu lisethula amazwi enduduzo kumuli yomufi umnumzana Dumiso Dabengwa, owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ekhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeka, yena otshone izolo.
Dabengwa lolu khawuthi ajeziswa kakhulu, ijeziselwa usikhokhelela thina njengesibutho sabo beseZipra ngemva kolokhu babotshwa ngurhulumente wezano. Phona mntu urhulumente wezano nxa esengoyo babawazayo, kutsho ukuthi bona bazitshela vele ukuthi babazomuntu ingayifile.
Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uyaqala namhlanje eGweru.
Kuzaxoxwa ngezinto ezimqoke zokuthi ilizwe iqhubekela phambili ihamba njani, njalo singenza kanjani ukuthi iindaba zomkhonomi, iindaba zokuhlupheka kwabantu, neendaba zokungaphumeleli kwelizwe zingalungiswa ngaluphi uhlobo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo, njalo likhumbule ukuthi siya live streama lolu hlelo kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele, lapho ongasibukela khona. Iningi lilokhu lisethula amazwi enduduzo kumuli yomufi umnumzana Dumiso Dabengwa, owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ekhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeko, yena otshone izolo. Induduzo le ivela kumabandla ezombusazwe ehlukeneyo elizweni laphandle kwalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa, inhlanganiso ezizimeleyo kanye labantu makhaza abathi umnumzana Dabengwa wabancedisa empilweni ngendlela ezijiyeneyo. Asizweni omunye umlaleli weStudio 7 ozithi ngumpangazitha ohlala eBotswana, othi wayekubutho leZipra osithumele umbono wakhe ekhuluma ngalolu daba.
Silokudana okukhulu eqhawe lethu ubaba uDabengwa, njengomunye webutho lakhe thanda ukukhuluma ukulahlekelwa kwethu uDabengwa. Labo Mnangagwa labo sebeqalisa ukumbabaza. Kanye wazi kumbe isishona yini thina esiNdebeleni asilanto enjalo esintwini, ukuthi sonke isikhathi bonke abantu ababathwalisa nzima. Dabengwa lolu khawuthi ajeziswa kakhulu, ijeziselwa usikhokhelela thina njengesibutho sabo beseZipra, sikhokhelela sikhulula ilizwe ngemva kwalokhu babotshwa ngurhulumente wezano. Phona mntu urhulumente wezano nxa esengoyo babawazayo, kutsho ukuthi bona bazitshela vele ukuthi babazomuntu ingayifile. Bazamani ukubhala imbali yokuthi kula bantu ababelungile, wayelungile njani phambi kwabo? Nxa wayelungile wahlalelana entolongweni ulukhawuti waze wafela khona. Layo lo mhlawumbe izinyalo zakhona phana ekhona kuzinkwa khonale yizo zabanga khona ukuthi aze afika nje. Babe sebevuka besibabazela phambi kwethu, bebabazi ukuthi uDabengwa umuntu obambanisa abantu, ebambanisa wapha abantu bengathi sitha sabo sifile. Thina ithe silahlekelwe kumthakazi, ithe silahlekeleyo Dabengwa inkokheli yethu, ulwazi lonke esalutholayo, indlela esasisilwa ngayo. Nakathi sindokukhuthaza abafowethu ukuthi njengoba silahlekele sinje, ngicela sicabanganini, sicabanganini, singavuseleli izaphu, ngoba mbona ngani abantu besitshoneni bayasisebenzisa, abantu bezano bayasisebenzisa. Kasidingeni umthwakazi, sidingeni umthwakazi, singazincindezeli, silokhu sisafuna izimbabe ibehlule bona bamaqhawe amakhulu bona boDabengwa. Umsebenzi ukuba bebabazwa sebabazifisa ukuthi engayile mathunini akhona, kungangcona ekumfo wabo ulukhawuti eceleni kalukhawuti kunokuthi yena athwalelwe namhla kwembathiswa thina ubulembu emehlweni kuthiwa irosi. Irosi yokwenzani? Ngiyabonga mlaleli, ngimpangazitha eHeburon.
Lo mpangazitha owalwa kwimpi yenkululeko ekuviyo leZipra usithumele umbiko wakhe eseHeburon kwele Botswana. Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa owokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uyaqala namhlanje eGweru. amanye amalunga aleli bandla aphikisana lobukhokheli buka Mnumzana Chamisa abezama ukumisa umhlangano lo. Kodwa umthethwandaba unqume izolo ukuthi ubungeke uhluze isicelo lesi ngesiphangiphangi. Ngokunjalo uthe umhlangano lo ungaqhubeka. Umnumzana Chamisa uzakhethwa ukubana aqhubeke engumholi waleli bandla ngoba kungekho oncintisana laye. Kodwa abasekeli bakhe abathathu lezinye iziphathamandla bazakhethwa ngempela viki. Sixoxele sikhulumeli sikaMnumzana Chamisa, uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Sikhangelele ukuthi kuzaba le ngxoxo enkulu kakhulu ebizwa nguPresident Chamisa ithiwa yinkundla yemicabango. Kuzaxoxwa ngezinto ezimqoke zokuthi ilizwe iqhubekela phambili ihamba njani. Njalo singenza kanjani ukuthi indaba zomkhonomi, indaba zokuhlupheka kwabantu, le ndaba zokungaphumeleli kwelizwe zingalungiswa ngaluphi uhlobo, njalo macobobana angathathwa ukuthi lezi zinto zilungiswe ngokushesha. Ngakho ke ngibone ngani kuzaba lilanga iqakathekileyo kakhulu kumahlabezulu elizwe leZimbabwe ngoba iMDC izaba ilungiselela ukulungisa lokho sokuhluphe iZimbabwe okwesikhathi lesile eside kakhulu.
Ungachasisela abalaleli Dokotela Sibanda ukuthi kanje izikhundla lapho kulabantu abazancintisana khona yiziphi?
Izikhundla ezizancintiswa isikhundla vice president, usecretary general, uchairperson. Bone ngani lezo yizo eziqakatheke kakhulu. President befanele lakho kulo mncintiswano lapho, kodwa ke akula muntu omunye ngaphandle kuka president Chamisa ozibekileyo. Ngakho leso sikhundla sivele sesikhethe umuntu kudala.
Sibone izolo kulabanye abaye emthethwandaba bezama ukumisa lo mhlangano, kodwa inkantolo yasuka yathi hayi akusoze kwenzeke lokho. Akukho yini okunye okungabuya buthumuthumu mhlawumbe kuliphazamise?
Siyazi phela thina ukuthi inhlanganiso yezanu PF izohlale lokho iqhubekile, ihlale lokho iziphathe kabuhlungu ngokuthi izama ukulwisana lo president uChamisa. Angiboni kuzasebenza, ayikho into ezamisa ukuthi upresident uChamisa aqhubekele phambili esenza umsebenzi wakhe ekhokhela ibandla leMDC, njalo ayelungiselela ukuthi alethe ingqubekela phambili yelizwe leZimbabwe, senzela amahlabezulu elizwe lethu.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla leMDC. Ubekhuluma lo ntungameli inkomo yestudio 7 ekwele Bilitani. Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo. Iphephandaba le The Chronicle lithi izitolo zikahulumende ezaziwa ngokuthi Silo Foods Industries eziqale ukusebenza ngenyanga edluleyo sezingamachumi ayisishiyagalolunyelane i-84. Lokhu kuvezwe isiphathamandla se-Grain Marketing Board umnumzana Rocky Mutena othi impahla zithengiswa ngentengo efaneleyo kulezi izitolo. Okunye okuthengiswayo kubalisa impuphu, irayisi, idobi, iflawa, umngqushu, indumba, ukudla kwenkukhu lokunye, njalo intengo ibikwa iphansi nxa iqathaniswa lezinye izitolo. Umahluli omnumzana uSaya Mujaya izolo uthe kusobala ukuthi abahlanu ababotshiweyo besetheswa icala lokuqeqetshwa eMaldives ukuthi betshengisele elizweni bengabe badala icala. Utsho lokhu ebanqabela ukuthi bephume entolongweni ngemali yesibambiso eyebhayil izolo ntambama. Abahlanu laba babalisa omnumzana Tatenda Mombeyarara owe-International Socialist Organization, George Makoni owe-Center for Community Development in Zimbabwe, Nyasha Frank Mpahlo owe-Green Governance Zimbabwe, Gamuchurai Mukura owe-Community Tolerance, Reconciliation and Development, kanye lonkosazana Farirai Kumbonzwanda owe-Rosaria Memorial Trust betheswa icala lokuzama ukubangela ukudlwangudlwangu elizweni ngendlela yokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Mnangagwa. Yes, Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abase thumele wona ku WhatsApp.
Ngobe lo khulumayo isimo sasekhaya eZimbabwe sesihlanga wonke umuntu nje uyabona ukuthi hayi akukho lapho nje iZANPF esisakhona laba bantu abanayo inhliziyo yokuzwela abantu abahluphekayo. Cele le MDC nalo nginokulithandabuza ngoba usaphethe umnumzane uTswangirai nakho kwaba nokungazwani sabona uNcube sebengabantu asebesehlukana lobaba uTswangirai manje uChamisa esengumuntu oselambele isikhundla sengumuntu osekuxatshwana noma babhekele ihlalo nje ukuthi bahole bakhulise imuli zabo badle kahle. Sina sale sokola sibe sibeke sibavotela kungakho ke ngiyamlimukisa uZulu kodwa makaqaphele labo babusi baseZimbabwe. Ngiyabonga uNcube lo ngubaba uNcube mangiza ubaba uNcube ophethe ngezemali angiboni mina ukuthi njengomuntu ofundile isifundiso esiqeqeshekile ukuthi angalandi ibhasi imile athi uyogibela ibhasi emile enganamasondo ayinanamasondo lebhasi uzoyiphusha inganamavili lapho angene khona ngibona ngathi ngiyazingcolisa ukufunda kokumenza ukuthi thina simbuke njengathi iphophuka ezingafundanga.
Malo beauty kobulawayo vele amafutha nalawa abathi bawakwezile awakho nokuba khona izimota zitshona zilayinile then ungangena ezitoro akuna lutho oluthengekayo isinkwa sokuthi udle kumbula ludlile labantwana siyadula i-10 kg uyithenga 14 RTGS imali leyo ukuthi uyithole abantu abasebenzi vele abathi kumbuzama ukuziphilisa kumbe sithi ngama-vendors lawa babhizi batshona begijimisana labo kathi bathi abantu baphile njani vele kungcono phela asiyekele sizithengisele uma sithengisa kumbe ngizathola i-$5 ngithenge 2 kg yempuphu ngifike ngiphekele abantwana abadle njengoba yena ekweza kangaka ezabo izimota ziyathela kuphela ayisukuthi bayalayina aluba bayalayina njengabanye abantu ngabakubona mina ngisuke khona namhlanje town akula lutho olutshintshileyo vele izinto ziyawesi inyama yona ngokwayasayili sesidla imbhida mbhida vele uzayidla imbhida naleyo ngelasitshwala ngoba kusela kuthi uyathenga impuphu abantu sebesidla kanye ungene kumagetsi lapha kuzesa amagetsi acishwa njalo nje vele izithebo ziyabola abazama ukuziphilisa ngokufuya inkukhu iinkukhu zakhona ziyafa nazo vele akusela nto enhle lapha vele.
Mina vele bakithi angazi ukuthi ngizothini yazi impilo esiyiphilayo ayijabulisi neze ibuhlungu kakhulu nxa kuyikuthi kuliqiniso lokho esikubonayo kumalokhu nje kuma-social media okubonakala abantu begade phezu kwebhasi ikuyini khonkyana yini ayenzayo yazi mina nginguye nje ngaye vele sengihle ngiyayekela ngoba hhayi impilo zabantu vele zisengcuphekweni kakhulu kusho ukuthi le nto nje iyalwelwa ngomkhulu bethu iyalwelwa ngokhokho bethu kusho ukuthi nje iphelele nje emoyeni.
Aphila umatshelela oseharare siyaphila kakhulu hayi siyathaba lisenzela umsebenzi omuhle kakhulu siyabonga shua
ngusingene enkayi north emaluba village kwasivaa lapha ngicela ukuthi ke ngilethe omunye umbono engibona ingani uba ignored ngezikhathi eziningi. Mina ngi-independent ngifuna ukulinika i-example mina la eka-MP weNkayi North umama uNyoni kunenga sekwenzile okuhle kakhulu ungakhangela umgwaqo okhona egwelitshena usiyahamba ezidulini ukhangelela upani gravel okhona egwamayaya usiyahlangana lawo lokhona ezidulini usiye enkayi grave ko okhona emakhoweni usehla usiyafika engwalani usiyahlangana lolupane grave ukhangele sando lapha kwakuhlupha amanzi kakhulu kathesi banatha kujojo tank banatha amanzi etemp ukhangele umgwaqo ongena endleleni usikhobokhobo grave ongena kuchipsivalo vaya bahlangene grave ukhangele egolishana lapha kulesikolo esitrainer abantwana ama life skills esesikucela ukuthi aqhubekele phambili ekhangela ezindawo ezinjengabo Maluba Village, Gamlan Mazambani, le mlungisi omama bayadubeka amanzi sonke siyadubeka amanzi siyamdinga nje so these days ukuthi njengobana e-achievile kwezindawo aze achieve lakithi asikhangeleni izenzo zomuntu ngiyabonga
siyabonga indaba esizizwayo noma zisepholi inhliziyo mina ngithi ekhaya soze kwatshintsha ngesihlongo esihlalweni ulokhu kunofaro ukuze abantwana basegibhithe abantwana baka-israyeli bephume egibhithe baphuma ngoba sebehlengwe ngunkulunkulu kodwa abaphumanga ngenxa yokuthi ufaro wayesesekhona ufaro waqala wasokolisa wakhishwa ukuze nabantwana bakhishwe waqedwa amandla thina ngeke kulunge ekhaya as long ufaro naye esesekhona unkulunkulu engakangeneli wasusa abantwana bakhe
lo kukhuluma ngosidambe bakithi usitapetapa laphana elupane njengoba ilupane kodwa izoba lidorobho abantu baphiwe izitendi kuyo le ndawo khona lapho duze nendawo ama-shopping areas ilokishi liqalela khona lapha bona abantu basuka bajabulisa abantu bakhohlwe ukuthi kune-business planning ebalulekileyo if ilokishi lingaba kumama 4 to 5 even 10 kilometers away from a town angithi kuza create imisebenzi yabo-transport abantu bazothenga imithova abantu abanelisa bazathenga izimota zabo imithova ezabe zitransporta abantu zibasuse elokishini zibafake edrobheni bese kuba labantu bamagaraji lawo bazavula amagaraji ngoba elukwane kunje kule garaji eliyi-1 line-pump eyodwa sokuvulwa namashopu amaphathi ezimota namagaraji alungisa izimota yabo manje abantu bajabulela khona lo ukuthi uze umuntu esithi ye mina esami istendi sikhona lapha vele duze kwaba ngemva kwezitolo khona lapha ngemva kwamashopu okuyinto engahlambulukanga so i-town planning yaselupane already vele mina kangisayipasisi kangiyipasisi khayelela into zakusasa hayi into zanamhlanje hayi into zokujabulisa namhlanje
lawo-ke ngamazwi abalaleli be-studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu elowathumela ku-whatsapp kunombolo ezithi +1 202 464 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 sithande njalo ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-facebook uvoa ndebele usanokhoza othi linjani mthokazi siyakhala ngeqhawe lethu yebo phela utsho umufi umnumzana Dumiso Dabengwa njalo uyasibingelela ke usano ujohn thomas uthi usibukele yena ekhona le ezambia hayi ngizabala njalo eminye impiko yenu ngabona kwamanje isaginywe ngomakhalekhukhwini wami ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ukwetheswa kwamacala amatsha kumnumzana Julian Assange owaveza impiko efihlakeleyo okwaziwa ngokuthi iWikileaks isidanise abalwela ilungelo lokwethulwa kwempiko abantu bekhululekile labanye bathi amanye amacala awetheswayo ayafana nje lokwenziwa ngabantu zintathela izindaba nsuku zonke nxa zisemsebenzini kodwa uhulumente ukuthi kamboni njengentathela izindaba umnumzana Assange kodwa isephulamthetho ikakhulu owe-First Amendment ele-Central Africa Republic lithi liphakathi kokukhalela abantu abangamashumi amahlanu ababulewe edolobheni eliduzane le-Chad ngabacatshangelwa ukuthi liqembu elwaziwa ngokuthi yi-3R njalo uhulumende walelo lizwe uthi kufanele iqembu leli lilethe abayibo ababulele laba bantu ukuze bajeziswe isililo lesi sizathatha insuku ezintathu njalo umanyano United Nations usulondoloza ukuthula kulindawo i-3R le ibikwa ibizele umhlangano lezakhamizi yaphongudubula abantu nje mahlayana lesizathu singazakali omunye wabatshonileyo ngowesifazana wesonto yeRoma inan obe leminyaka engamashumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77 kwezenzakala eMelika umbukiso weZim Expo uqala namuhla edolobheni leChicago kwelemelika lapho kukhangelelwe ukuthi kuzaba labantu abaningi abazobukisa impahla yabo inengwe izizalwane zeZimbabwe njalo kulemincintiswano embalwa kanye lemidlalo yenguqu uGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Osomabhizimusi abadabuka eZimbabwe bazabukisa impahla ejiyenweyo embukisweni lo lapho okuzakwenziwa khona umhlangano wabosomabhizimusi njalo kwenziwe umncintiswano wamantombazana weMiss Zimbabwe USA. Abadabuka kwele Zimbabwe bazavela emazweni akugqela eleMelika, eleCanada, eleBritane lamanye amazwe. Omunye wabaqondisi bombukiso lo, umnumzana Quite Ncube uthi njengenhlala yenza izithunywa zesigodlo seZimbabwe kwele Melika zizabe zinika abantu amaphepha aqhakathekileyo akuqela awokuzalwa lamapassports.
I-embassy sidlelana layo kakhulu iminyaka yonke sisenza izim expo. I-program yethu uzabona ukuthi i-program nge Friday emini nge Saturday ilanga lonke siyaba biza beze bezo processa ama passport lama visa lama birth certificate siyayisusi embassy e Washington DC sithi qithi ezim expo konke akwenzayo ehofisini ye embassy bakwenza ezim expo.
Kulabantu abaningi abathi sebethole inzuzo etshiyeneyo ngokuya embukisweni lo. Omunye wabo ngumnumzana Mandla Gumbo Mguquko.
Iyo ukuthi sihlangane abantu abase-America, like abantu abase-America lapho ukuthi lathi sibe siyahlangana sikhiphe isitresi zomsebenzini. So into e-right njengiyibonayo ukuthi into ehlanganisa abantu. Mina uzimexpo, to be honest, ngathola a lot of friends and then for a lot of my business partners, yabo. Ngala ngumuntu othandayo like mina into entertainment, so ngathola la ama business partners, ngathola la ama deals. I mean it's a lot of things you can gain from Izimex. For you find vele abanye abantu ugcina selingabangani like for life, yabo. Ukungelo okumphathileyo lami ngile time kanye hayi awun mind she mkube ngihamba all the time ngokuthi I mean yiyo ndawo okuhamba la usiyakhupha i-stress kulabanye abangakwanisiyo phela ukuhamba emakhaya abangela ama-papers phela lapha. So the only time okwanisa ukuba ligada yukuthi la ubona bekhaya ungani ufile ngani usekhaya even ungekho ekhaya, yabo. Sizimexpo la ukuthi yindawo la yakufika ukutshwa ngumoyo ukhohlwe la uxoxa ngesayini whatever isihloko sikhulumayo.
Umnumzana Handsome Sibanda uthi uthakazelela umdlalo wenguqu.
Ngathi in terms of umdlalo wenguqu kumnandi sibili ukuthi uhlane labanye uhlana labanye lama former players aweZimbabwe amaningi dlala likholise nje and amalo kuze nama prizes akhona amahle kakhulu mina sengawini ama championships angu 2.
Unkosazana Musa wenkosi Ndlovu laye uthi uthanda umncintiswano wamantombazana lokudla kwesintu.
Kuhle ukubona amantombazana ekhaya nokuthi isikhathi esiningi sikhangelela ukuthi into yabantu owamantombazana amahle kodwa ngosisi abafundileyo bethengisela le zinto abazenzayo behlezi elizweni laseMelika. Esikhathini esiningi kuya kuthi ngesikhathi sikaMiss Team USA balethe abahlabeleli abavela ekhaya. Ithuba lelo lalo lihle kwabantu ebantwini ababevele befeedbackhetha ukuthi bayekhona.
Okunye okuzakwenziwa lo nyaka embukisweni lo ngumncintiswano wabatshaya ingoma obizwa ngokuthi Clash of the Disc Jockeys. Ukudla kuzabe kunguthaphuchiye. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngoGibbs Dube.
Siyabonga Dube. Kwezomculo namhla sileqembu leBlack Mambazo lisithi lona abantwana.
Tina singabantwana abancane labo
abahlalethe
uyibola abantwana abancane mama
abahlalethe
uyithina la abantwana abancane mama
abahlalethe
uyibola abantwana abancane bakaNkulunkulu
abahlalethe
uyibola abantwana abancane abahlale tempelini
mama abahlalethe
uyizole izingane zikaNkulunkulu
abahlalethe
usiyababona abantwana abancane abahlale tempelini bo
abahlalethe
uyiba abantwana mama house abantwana mama
abahlalethe
uyibo bona
abantwana abahlala tempelini
usizi usizi emhlabeni
mama sizile
mama
sizethina
sina sizise madodzi
ngoba
siyeluswa
yezethina
sina mntwana kaNkuluNkulu madoda
sizise
sizise mama
sizethina sina
baba bantwana bancana bahlale
sizise
mama
sizethina
siyeluswa imvana
baba sizise
sina mama
sizethina sina
siyeluswa imvana madoda bo
sizise sizethina
sinanje
sizisiyanambi
sizethina sinanambi talolo thando mama
sizivu sizethina
sinanango banjani uma sesihleli bu
sizethina
sinanase sibona manxele sadlula zakho
sizisi
mama
sizethina sinanango
Amanxeba bobonga bakhona kulenkosi ayophenduka izinkanyezi
kusize mama
kusize
bu
kusize
hay mama
sizethina sina
kokho kusize madodzi
sizize
hay mama
sizethina
sina abancana abadlala
ethembeleni
sizethina
sina
abantwana abancane bakaNkulu
sizile sizethina sina
dodabathu
sizethina sina
sizimama
sizima sizethina sina
luso inkhani ntona kaNkulu
sizibu sizethina sina
sizethina sina
sizethina sina
sizibakhulwa kule madoda
sizethina sina
sizinkanyezi sizimama
sizibu sizethina sina
sizinkanyezi sizimama
sizima sizethina sina
loma
sizimama sizima sizethina sina lo
awuzwa yini
Memes Meti Kwani la Jesu Gifi Jepans Wekas
Awuzwayi
Memes Meti Kwani la Jesu Gifi Jepans Wekas
Awuzwayi
Memes Meti
yoboke uJoseph Chabalala neqembu leBlack Mambazo bathi abantwana hayi isikhumbuzo mlalazi uthandile lo mculo uthi isintu lamasiko yiyo indlela umuntu omnyama amele ayilandele. Siyabonga Black Mambazo kaMshengu Chabalala. Manje ke iningi lilokhu lisethula amazwi enduduzo kumuli yomufi uMnumzana Dumiso Dabengwa owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ikhokhela ibutho leZipra ngesikhathi sempi yenkululeko yena otshone izolo. Umhlangano webandla leMDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa wokukhetha inkokheli entsha oweCongress uyaqala namhlanje eGweru. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.